ele Zimbabwe libambane lamanye amazwe ngamathumi amathathu lasikhombisa i-37 ukuza xoxisana phezu kwesimo sokuntshintsha komkhathi lokuthi ihlukumeza njani isimo sokungahlaliseki e-Afrika. Kodwa le-South Africa kalizihluphanga ukungenela lo mhlangano wenzelwe e-Haboron noma nje isikhulumi senhlanganiso ye-US AFRICOM uMnumzana Al Phillips esithi ilizwe leli belinxusiwe.
South Africa was indeed invited. And accordingly, we'll always.
Ele South Africa lalinxusiwe njalo lizaqhubeka linxuswa ngoba siyahlonipha ubudlelwano esilabo ikakhulu kwezokuntshintsha komkhathi okungalimazi izwekazi le-Afrika kuphela kodwa umhlaba wonke jikelele.
Kulokungezwani phakathi kwele-South Africa kanye lele-Melika kulandela imbiko enyangeni edluleyo ukuthi ele-South Africa lanikeza ele-Russia isikhali zokulwisana lele-Ukraine. Ele-Russia alidlelani kahle lele-Melika ngemva kokuba lihlasele ilizwe le-Ukraine ngomhlolanja nyakenye impi elokhe isaqhubeka. Isikhulumi sikamphathi intambo ezomvikela kule-South Africa uMnumzana Cornelius Munama uthi ugatsha lwakhe alwazi lutho ngokuthi ilizwe lakhe kalingenelanga umhlangano we-US AFRICOM. Owe Zimbabwe ocubungula ezombusazwe uMnumzana Zenzo Moyo uthi kumgceke ukuthi ungabi khona kwele South Africa kulo mhlangano kuhambelana nezihlalo ezisanda kwenzeka phezu kodaba lwezikhali zeRussia.
Angithi mina ubudlelwano phakathi kwelizwe laseSouth Africa lelizwe laseMelika kulamalanga ayisibo lobuyana obuculisayo noma engathi mina obufana lobe bukhona amalanga weminyaka ledlulileyo. Ukuxabana kwabo kusobala ukuthi kwenziwa obubangelwa yibudlelwano eSouth Africa enabo nelizwe laseRussia. Iproblem enkulu nge-America yikuthi ayikaze yathanda ukuthi makukhulunywa nge-international relations ilizwe thizeni libe ndikindiki lingacaci ukuthi lisapota bani ligxeka bani.
Kusenjalo umhlangano osungulwe eHaboron ngomvulo ufake isiqiniseko sokuthi kumele ibutho emazweni awe-Afrika ashiyeneyo lincedise ukulwisana lokungahlaliseki okugoqela ukulwa kanye lokuswelakala kokudla okungabangelwa yikuguquka kwesimo somkhathi. Umqondisi we-US AFRICOM uMnumzana Kenneth Ekman uthi kumele kuphendulwe imibuzo phezu kodaba lokuntshintsha komkhathi kanye lokuxokozela uhambelana lakho ikakhulu ukulwa kanye lezinye ingxabano kwele Afrika.
Climate security is a risk accelerant. It makes some of the problems that we have now.
Ukuguquka komkhathi sekudale ukuthi induku akade sivele silazo ziye phambili ikakhulu okungezwani kanye lengxabano.
UNkosazana Kekane Blaine umqondisi kugatsha lwe-Melika olubona ukuzama ukuqinisa ukuthula ele-US Institute of Peace uthi ingxabano phakathi kwamazwe atshiyeneyo ikakhulu kuzwekazi le-Afrika isigqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi.
Indaba zokuthi amazwe engahlalisani kuhle seziqongile ngenxa yokuguquka kwesimo somkhathi. Lokhu kubangwa yikulwa phezu kokusilela kokudla, amanzi kanye lokubangisana ezomvelo.
Umhlangano oseHaboron uzagqitshwa ngolwesihlanu njalo kukhangelwe ukuthi kuphunywe leziqondiso ezayeba yizo izikhonkwane zokulwisana lokuguquka komkhathi. Abebutho abalesikhundla esiphezulu emazweni ashiyeneyo kwele Afrika yibo abangenele lo mhlangano kuyinhloso yokuthi izinqumo ezathathwa eHaboron zenziwe ngokuphazima kweso. Izwekazi le-Afrika kutsho inhlanganiso ye-US Institute of Peace yilo elihamba phambili ngengxabano ezikhona zidalwe kuguquka kwesimo somkhathi. Inhlanganiso ye-US AFRICOM yabunjwa ngomnyaka ka-2007 ngenhloso yokuthi kube lobudlelwano phakathi kwele-Melika lebutho lamazwe wonke ase-Afrika ekulwiseni inkinga ezithiyeneyo. Ngumqondisi Dube oyindaba ze-Studio 7 eHaboron kwele-Botswana.